Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolomukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoKef Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu abaningi abazange batholiswa ukudla, abantu abaningi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lokuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwayo. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lo mojojo ngoba kulezi nsuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Wakhala ngendlala lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane leZimbabwe esikolo seBedjidebo School of Ideology sisasungulwa libandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jenpen Muswere waze izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga uhulumente uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi ezisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi ezisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3.3 billion dollars ukudingela abantu laba ukudla. Untukameni Nkomo weStudio 7 uxoxe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni enyakatho emaNdebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abaningi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abaningi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emthathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho. Khonapho besiya abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini, fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwabayisithupha kodwa behole ihethezana lamagalana amabili. Kungakho angeke sathi ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolukhulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihethezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni Nkomo weStudio 7 eseLupane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Uyezwa Jesus Banda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo. Isomiso sidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imfula namadamu kwakwamaqhaka kulindawo kwatsheza kamizi lezifuyo zingela manzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo zilamanzi, zikhalela idamu.
Amanzi kaMazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha lenkomo kusikojo esisodwa esiku Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi insuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Usobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luta Chuma uthi ezinye zakhamizi zakulindawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dam, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabona ngoba siphila singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sesizwa silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kulendawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela, impembezi kliniki okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyakhula khona pha singogogo sini. No pilisi, iliphe lamathambo ele BP, imali yangkhona vele phezulu. EBP kuqala kwakungcono lele limhlophe lati khona. Kathe sakusela, behamba yephendwe kwababhalela kuphela. Kuthiwa yani drop energy. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba, ukulamba siyalamba, siyaqhuqa khona pha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Ekliniki akwampani into esingayi siyakhalaza kakhulu ngayo. Iambulance. Asilayo iambulance yokuthi kamuntu sekula kakubi.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo. Ukanti udubo oluzisa abantu ubuhlungu emathebeleni yonke jikelele ngoba ababalisi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi eprimary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo yokwenzakala eNsuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo ikakhulu abantwana abancane i-ECD. ECD ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhulumisa iNdebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo okuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende eNsuza Business Center. Unkosikazi Videlia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga indlala kuphela. Asivunanga lutho, asithelanga lutho emasimini. Siyayibonga sibili uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Bebuya bezoholisa labantu abokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Kwabhalisa wonke umuntu, iphande wonke umuntu ayikhethi.
Usophuka George Nube olova amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dam, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabona ngoba siphila singcono sasijayela imali yase sigebhisela.
Umphathi ntambo wesabelo seMathoreni North njalo engumele ukwalindawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane lendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
UPresident wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba, kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi, nguphi umhlobo. And eMathoreni North ukudla sekuqalisa sekufikile, sesibanikile abantu okwe 3 months up to March next year. Ama admin district wonke ngu 7 eMathoreni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama 2.61 million ababhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili 10.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimela esithu 7 ngisensuza igama lami uYesu Jesus Banda.
Abalela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola lemelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia we-Czech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayenale inyanga esethuza icala lokwethula imibiko yamanga la ukhululwe namhla emasweni inkomo kodwa umnumzana Jacob Ngarivume webandla iTransform Zimbabwe lo Bishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanquma ngolwesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili lokhu kuvezwe inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights kusenjalo ilunga lebandla le-CCC umnumzana Sweden Chiworotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akuqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo
uBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni lami ngibeke bayambangenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho ambona into esiyibizakala kathesi Bruce Melly ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswela kabi amapholisa bedinga abantu bekhona I look me porta ngaphandle kwendlu yami besama ukuthi kuhamba njani bafike endlini ka wayengu-organizer Thembisa Mahlo bafika koshoko bafika ba-drive bafika kwabanye amalibona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele kuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawola amapholisa asebenza nsida bedinga abantu sitshibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi
yena uKhansila Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukusha
bese bekhuluma ukuthi abe security bayalile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababe bochiwe kenge abochitha ayohlala amalanga adliviki sibe singela ukokudla abantu bengavunyela ukuthi besivakatshe njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bay ngazi ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya withdraw i-case into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnanga kwa-MU state security minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala sathi kumbi but nabanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ule nhliziyo elukhuni namhlanje nguye osedeyihloko kahulumeni and abantu sebebotshwa yona leyane isitayela yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout nguye wahamba kuda bengwasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejeli wathi nxa ufuna uphuma ejeli uyojoyina izayo
lo ngumnumzana Sweden Chiworotsa ilunga lebandla le-CCC wekuthi ecungweni lwasidalekile mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye ukuthiwa kubulala ingqondo zabantu ese-Herbertgetebos School of Ideology lamhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye isikolo lesi esasungulwa libandla le-ZANU-P F sivame ukufundisa inhlelo zabatsha okuthiwa bakhahlameza uZulu abanye abakubandla le-CCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mapume basemhlanganweni lo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Tisen Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Loveve edala lephalamende ekubandla le-CCC
kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-School of Ideology esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi kodwa kungqoqo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-School of Ideology ngoba izinto ze-School of Ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZANU-PF
kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC
okwakhathesi asikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-School of Ideology bazaphuma lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana iboda yikho sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi bahamba njani nxa kunjalo esikutholileyo yikuthi sivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto zesikolo of ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Jason Bhajila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Bhili Vigawule webandla le-ZANU PF.
Ichitebo School of Ideology liyana hayo ikakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla leZANU PF besenzelwa ukuthi balolongwe bangakhoshwa lapho abantu abavela khona ukuthi lizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawe lamaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi lizwe leli likhululeke nalokho kwalelwayo yonke into njena liyana enjala abantu bamele bayifundiswe ngokuqondana lelizwe labo.
Yebo bagawule kenyangazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu ubona njani khonokho?
Abanye labo bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa kulilungelo labo hayi ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi enxa mhlawumbe bayefika bayakuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisayo.
Ngumnumzana Bhili Vigawule ilunga lebandla leZANU PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard kahambanga esikolo lesi namuhla. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lelo Botswana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza ye-pox omemetheka emhlabeni wonke jikelele njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhulumisana umlotha phakathi kwele-Israel le-Hamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane leMelika.
Owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Elemelika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana lendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla le-Democratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe kukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandlaleli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele kukhetho oluzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwe libandlaleli ukuba ancintise kukhetho oluzayo. Ukhangelelwe ukuba uzakwenza lokhu ngolwesine. Umnumzana Tim Walz ozancintisa kukhetho lolu esekela unkosikazi Harris ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni ne-DNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabukakusa kwele Zimbabwe. Kucele lebandla le-Republican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo utshele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan umnumzana Trump wethembise ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. EleMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi zindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngise Virginia ngingutabo kancube.
Wezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abesifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. Uthuso Khumalo usibhala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengabomu abona bulawe indawo zonke.
Njalo ibona ukuthi asoba lapha asikho safe at all. Uhamba estradeni suthathele ifoni, uhamba sudujuliwe this lokhu nalokhu, so vele kuthi much kugcwele ngapha nangapha, hayi asikwazi lokuthi siphephe langa lakhona le sizothiwa hayi sokuhlukunyezwa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangeni.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sithandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, ikakhulukazi thina esivela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile. Ngoba manje akusalunganga, uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze lo 2 rand amtshela ukuthi umalume woza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngenxa yobunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende both we South Africa laseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha, sikwazi thi noma sihambe esitaradeni sibe free, ungabi nokusaba. Nabo babehlala nabezindlini ngabangaphenduka izilwane kodwa babe yibo ama-protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezemali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hheyi, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa, ma usathi uthi uyafaka istafu sakho phansi usithi uyathengisa, nampa sebefile, somele ubuthe kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Lazi lokuthenga these days abantu kabathengi, angazi ukuthi kwenzakalani. Istafu siyabola sigcine sesichitha kusiyalahla.
Unkosazana Victor Mathuthu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizinisi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asike nisikhangeleni la mathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya, singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabomama.
Kodwa kumphathi intambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ehofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakgopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documentation, documenting people becomes important and not only for migration purposes because
manqoba yikho konke lokhu ukuthi abantu babe lamaphepha aqondile ukuba selizweni.
Lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa abesifazane laba bathi njengoba ukutholakala kwamaphephala kulukhuni okwempi yengidi lelahle sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku lophaxako. Imele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa inguThuso Khumalo.
So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 indawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANU-PF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu, kodwa bakhona abantu abayivotele iZANU-PF. And bayikhulumela bona beZANU-PF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona saze oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibongile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kuStudio 7 yipho engikuzwileyo, kodwa ama-odio wami engiyengiwarekhode angaze ngiweze. Mina ngile sicelo sikanje, ngihlala khonapha ku-ward 11 emgosi. Indlela okwenzakala ngayo i-ward not village, i-ward ithwele abantu engizazeke mbabona. Kathesi emalangeni wona lawa bayaqala abantu kulwa bebanga imizi yona le eyafakwayo emitsha. Baphoselana inyoka iphila, abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufa kwabantu, abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhuku asifakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani phakathi kwamasebhuku labantu bezanu, oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende angenele. Nguhulumende ngwengqungquthela kibo bonke laba bantu bobabili. KuZANU-PF i-ruling party yebandla elibusayo, abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandla elibusayo. Uhulumende kaze qakunule, umonakalo lokhu usanda lapha. Shuwa iqiniso lithi umonakalo uyanda ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela. Izindlela zisekho esasihamba ngazo, izihlahla esasizibotshelwa thina ongathi uyafika lakathesi ubona ukuthi lamafayindi amaphepha amafayindi ezihlahla esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamuli iforest yakubopha i-ema la ungagebha lapha lalaphi yakubopha. Kodwa kathesi phela kusukwenzakale mo ukuthi osezalamula ngubani. Sesicela olelungelo lokulamula nxa kungu-DA kazolamula, nxa kungu-MP kazolamula.
Studio 7 linjani basakazi? Siyaphila, likhuluma noSafenda Dobe Mango District kokhemia isigodi. Ngithi angibuze kumphakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi uma kuthiwa hambani kuma-hearing liyokhuluma, umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali? Angithi uma usakhuluma usukhuluma lo muntu wakho ohlukuluzayo onguye wakho obulalayo bexolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi yokwalihamba lisakhuluma lezi nduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu babebulawelani yini? Ma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene-ke besithumezele kunombolo ethi 1+1 202 465 0318. Ulaptop namhla lingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Ake singakehlukani izihlobo zethu, sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo okudla, abantu abaningi badika bazange bethole lutho kuhlandla lakuqala. Bakhala ngendlala esabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo lamhla-ke umeya bakuhlelo lwe-Herbert Sithembu School of Biology. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalisa ngenjabulo kumthembu osithembayo uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.